isendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngo lwesibili ekuseni mhla ka 10 kuMbimbitho 2020 ngo sithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ibandla le MTC lithi umeya weChitungwiza lelinye ilunga laleli bandla wabotshiwe ngamapholisa ezolo ntambama njalo bakhangelele ukumisa phambi komthetho wandaba kamantshi namuhla. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day ozakwenzela kobulawayo kwakuqala selokho ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude.
Enye into ezimele sibe siyithola kwi-independence yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esithi ngesikhiwa i-happiness. Akuda kuthaba laphezulu ngoba kathesi nxa ngikhuluma lawo isinkwa si-$24 khonapho ama-usa wona lawo siyathathwa ngurhulumente umuntu uyakuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bona.
Kambe izasebenza imizamo kahulumende eyokuthi kulicala ukungasiya abantwana esikolo kusukela ku-early child development kusiya e-primary laku-form 4 okulesigwebo eseminyaka emibili kumbe inhlawulo ye-$4,800.
Nxa umzali ehleze labantwana nentandane ngabasebenzi izifuyo ziqedwe imkhuhlane lokoma emasimini akulalutho imali kayikho kala muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela uvukuthele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi umeya weChitungwiza umnumzana Lovemore Mayikho lelinye ilunga laleli bandla unkosazana Wendy Makhaza babotshiwe ngamapholisa izolo ntambama besanda ukuphatheka emhlanganweni obuholwa ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa emahofisini aleli bandla eHarare. Abakade bekulo mhlangano bachithachithwe andubana ababili laba babotshwa ngamapholisa wona abikwa abehlezi phandle kwamahofisi la. Umhlangano usaqhubeka. Ababotshiweyo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthetho wandaba kamantshi eRotten Row Courts kusasa eHarare. Betheswa icala le-criminal nuisance ngesiNgisi. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day ozakwenzelwa kobulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude. Lo mbuthano uzakuba senkundleni yeBarberville Stadium ngobulawayo ngeviki ezayo. Lanxa imbuthano efana lalo yande ukwenzelwa enkundleni yeWhite City, abanye bacabangela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenqabile ukuthi uqhutshelwe kulenkundla ngoba wasinda lapho kudubuka ibhomba kulindawo ngomnyaka ka-2018. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Sweden Chirowoza ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngokwenzakalayo.
I-independence yinto enhle mfowethu Chris. I-independence yinto ekwabithekayo, yinto vele eyokuthi wonke umuntu oseZimbabwe kumele athabe. Kodwa phela sizananzelela ukuthi i-independence leyo khanya kwaba i-independence eyabomgabe labanye ababevele beyiba abaletha abantu ababebambe abantu njengesigcili khonapha ezweni. Kuzananzelela ukuthi i-independence yaba ngeyabantu ababethandwa umgabe yayotshiya bona laba abantu abezapho antsho abanye behlukuluzwa. So khanya ngani i-Lancaster House Conference yayingeyokuthabisa izanu kuphela. Kuzananzelela ukuthi namhla abaphethe intambo zonezi intambo zikahulumeni yibona laba abantu ababevele besekela umgadi. Sithi banuthi uZulu wonke katholi into emele ibe yimfanela ye-independence. So enye into ezimele sibe siyithola kwi-independence khonapho umfowethu yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esithi ngesikhiwa i-happiness. akuda kuthaba na phezweni ngoba akathe sinxa ngikhuluma lawo emfowethu zananzela ukuthi isinkwa si $24 khonapho ama user wona lawo siyathathwa ngohulumende umuntu yabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bonds eyokuthi ilokhu zenini ivalue vele ngelanga iyabihlala ichintsha angithi abadala laba basebenza kudala amapension akusenda ngoba phela dliwa yi-inflation khonokho osokwalethwa umnanga labanye bakhe so independence nasikhuluma ngezombangazi ye inhle ukuthi sasuka from estate for nesane sokuthi sibuswa ngabantu abavela ngaphandle kwezweni kodwa phela asile kuthabe elizweni kumele sinothe elizweni sithabe abantwana bethu bengabi ngabantu abayisithetheli kwamanye amazwe sibone phela bechela anje beqhubeka ngenhlelo khonapha ezimbabwe kodwa ayisiyo indaba ekhona lapha ezimbabwe
manje libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na enkundleni yeBarber Fields lapho esizwa kuthiwa yikho okuzaba kulomcimbi khona
abantu bakobulawa ikakhulu abesindebele angiboni ukuthi bengahamba entweni kamnangagwa umuntu owayenguye owayekhokhela umbhuqazwe angikholwa mina ukuthi ukhona ole 5 cents ongathi usuka endlini yakhe alande umnangagwa andilesi ngaye umuntu vele owaba umuntu ongazange asikuluzeke ngesikhathi phela kubhuqwa abantu besindebele bona njalo ukuthi baya bekhona asebanothiswa yiZANU-PF laba bantu ungabathola kuBarber Fields kodwa laba balamakhanda sibili amakhanda asebenzayo anitholi ukuthi uzabona uZulu oya eBarber Fields abantu ngibona ukuthi baya bezidlalela ezindlini kodwa-ke uzanenzela ukuthi kwesinye isikhathi kupheka izitshala kwesinye isikhathi kuwosa inyama khona ngale eBarber Fields bengapha ekhona kodwa hayi khona ukuthi balandi umnangakho lokho vele akwenzakahle emandebeleni
Lo mnumzana Sweden Chirowata isikhulumeli sebandla leMDC wobulawayo bekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ukhulumende uthi sokulicala ukungasi abantwana isikolo kusukela ku early childhood development kusiya eprimary la ku form 4. Okulesigwebo esileminyaka emibili kumbe inhlawulo yemali engamadola afika phose inkulungwane ezinhlanu $4,800. Lokhu kwethulwe kugwalondaba lukahulumende ngokusemthethweni iGovernment Gazette ngolwesihlanu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo wake waba ngumphathintambo wesikolo umnumzana Thande kwezintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nomzane labalaleli uDubo ngathi uhulumende ukuthi kwesinye isikhathi angikwazi ukucabanga njani vele uya esikolo kumele kube lelungelo lomntwana wonke ngamunye ngamunye lokho kakudingwa yiloko ngesilungu esingathi yi-fundamental right kodwa-ke uDubo lube selisiba lapha angithi lokho nxa kuthiwa lo lalowo mntwana olelungelo lokuya esikolo ngaba leso sikolo akubhadalwa akubhadalwa lutho kumbe kubhadala ingcosana nje kuphela kodwa njengoba sekubhadala izinkalakatha zezimali abadala babazali abangelazo imisebenzi ingekho le mali yona leyo engatholakaliyo njengoba isimo sinje okade kuyaba licala bani lona lelo elinjalo uyabe usithi owehlulekuleyo ngubani angithi uhulumende kathi yebo abantwana kumbe abe-primary ngababuye bazofunda mahhala athi uzabhadala yena abe sesemzalini nansi indaba yomntana akho ngabe uyazofunda xa engabuyanga siya kubopha kodwa nxa umzali ehleze labantwana le ntandane phela abantwana iningi kayilingana abantu balabantwana abaningi le ntandane abazidinileyo ngabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akulalutho imali kayikho kala muntu ongamsiza uyambopha uthithi umbophela ukuthi uthele
manje wena ngokubona kwakho yikuchitha isikhathi niloko kukhulunywa nguhulumende kumbe inyathelo leli ngalifakwe eceleni baqala bakhangela izomnotho
yebo ngabe inyathelo leli liqale lahluzisiswa ukuthi kanti vele nxa bekhona abantwana abangayi ezikolweni kanti ezikubangelwa yini mhlawumbe kulezi zathu ezinkulu kodwa engikwazi yikhona lokuthi kanti nxa umnotho uwele phansi bu njengalokhu baza hamba ngani abantwana ingwalo bazithathe ngapi konke nje lokudla khona liphako bezikole sengithe labafunda emakhaya ezikoleni zemakhaya kuyahamba njani kukokukelo uhulumende ngabe yena uthethe ingqondo wazigcilisa ekuhlolisiseni ukuthi konke yena angakwenza usekwenzile ukuthi wonke lakuloo lalowo mntwana aye esikole xa engazange akagcilise ingqondo zokukhupha leziyo mgoqo ezaphambanisa ukuhambisa abantwana ezikolweni uzigcinele isikhathi nje uyazifonela yena yedwa abuyahleke yena yedwa ngoba soze kusebenze lokhu
imfundo yona iyezimbabwe yayithiwa ikuzinga laphezulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ungathini kathesi ilokhu injalo na ilo hlonzi
kanti labalaleli uhlonzi olungaba khona kalezi sokuhlonisa kuningi okubonakalayo ngoba khangele izikulu fizi ziyadula ziyabiza abantwana kabasayi ezikolweni lalaba abafundayo abasele thuba lokufunda kakufundeki ngoba ababalisi bayakhonona gabala mali gabalakho kokusebenzisa ngakho akula muntu owakwathi ekhonona ngaba asebenze ngenhliziyo yakhe yonke ngibona ngathi mina sibili yebo yayilo hlonzi kodwa uhlonzi lolo luyalokhe luncipha lusiba lulutshwane ngenxa yokuthi izinto zakhona vele kazihambi kuhle into yokuqala suthisa lo wenza umsebenzi abe sekwenzakelayo ngokuzinika ngakho ubakuze uhlonzi bani abazabalala abayenze imisebenzi ngabayi abanye baze bahambe abafundisi umntu lo omele afunde kutho ukuthi kakula nto ayitholayo nombalisi layakazimenyeli umntu anaze aninga impendulo mhlawumbe ezingayisizo umbalisi yakwedlulisa isikhathi kuphela hhayi hlonzi alisekho
lo mnumzana Thandeko Zinhle Mkandla owake waba ngumphathisikolo ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esegwanda ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo umnumzana Somdlelo Dlamini owayemeya weVictoria wedolobho leVictoria Falls osanda ukuxotshwa emsebenzini libandla lakhe le-MDC usemangelele umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yeleli bandla esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni ibandla le-MDC lalisethisa ukhansila Dlamini icala lokwala ukusuka esikhundleni sokuba ngumeya anike isikhundla ukhansila Margaret Valley kawadi 1 kulelo dolobho ibandla leli lithi kwakungafanelanga umnumzana Dlamini angene emncintiswaneni wokhetho lokudinga umeya lapho anqoba khona ukhansila Valley ngamavoti angu-8 yena uValley wathola 3 lokhu ngokwesithathu exotshwa ebandleni umnumzana Dlamini kodwa aphinde abuyiselwe uthi akuso MDC Alliance okufanele imxotshe njengoba yena eku-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshwe Ncube elokhu izimele lanxa yamanyana le-MDC Alliance phezu kwalokho uDlamini uthi kaphiwanga ithuba lokuzivikela kumbe ukumiswa phambi kwekomithi ye-disciplinary lokuthi achasiselwe ukuthi uvele uxotshelwani uthi umnumzana Chamisa ulobandlululo ngokufuna ukuzifakela omhlophe esikhundleni kukanti uphinde wambandlulula njalo uDlamini ngoba omeya bemaswingo leChegutu abangena ezikhundleni ngendlela efanayo leyakhe bengaxotshwanga umnumzana Chamisa kakaphenduli kulolu daba owesilisa owegokhwe oleminyaka engamathumi amabili ubulele abantu abahlanu emzini munye elusulu ebhinga ngolwesihlanu olwedluleyo abagoqela owesifazana lomntwana obesemhlane kanye lomunye obeleminyaka eyisikhombisa uxotshanisane lowesifazana lo wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo ubophele inkomo esihlahleni laye wayigamula yafa waphinda wagamula le nkonyane yayo ubikwa esenkambeni yelusulu police station lapho okusadingisiswa ngalolu daba inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission Ithi isiqalisile ukulungiselela ukugebha nokungcwaba kutsha abantu ababulawa ngesikhathi segogorawundi. Njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni omkhulu wokucanda indlela yokuthi uhlelo lolu luqhutshwe njani endawonye lezinduna lenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Umkhokheli walenhlanganiso uJustice Selonare uthi bebelokhu besebenza isikhathi sonke lesi ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe kuhle. Njalo kuhlezi kule mihlangano lama-workshop lapho kuphatheka lezinye iziphathamandla zalenhlanganiso ezikhokhela lolu hlelo ezivalisa uMnumzana Leslie Ncube loNkosazana Nokuthula Dube weUkuthula Trust. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Lo okhulumayo umntwana enhlabathi wakwena ukhulume lapha eJoza kwelasemzansi. Mina ngakho ngokuhluthunela umgabe namhlanje umbuso sokuthiwa nguhulumende omutsha. Okumutsha uMnangagwa embuzweni, uMnangagwa kudala esembuzweni, wakwaba yi-minister of defence force ngesikhathi se-Ground ngiwayethumela ukuthi namhlanje ngamalebulani lapha la ayekehambe. Sengiselo mgabe sengu-prime minister wazoba ngu-president umgabe yokube bonke thandana besidla bonke bephuza bonke isobho. Siyabezwa bakhuluma ogawula bajiyele nguhulumende omutsha sokulamalungelo sokulungisela ogalokho ilivelelwayo intongana next yikho lisiwa west lingenza ukuthi ayizame biza umhlangano bahambe kodwa mandebeleke lani kulande into zezane into zempumalanga nezilincede ngalutho. Khuluma iliyarojwa kuthiwa uncwetshe amathambo, amathambo ancwetshe fo wathi kungabaye ngukhulunye indaba le ikhulunywe kahle abantu bebotshwe maomele bebotshwe. Lingarojwa bayekeleni babize umhlangano bo-white sithi babize bo-B F lapha lingayi. Yabonga kuleyo ndawo.
Ngibonani balaleli labasakazi basazobahlelabalaleli abasabathandekayo. Mina kanje ubona usupho oludlule kamgabe ngoba uMnangagwa lamgabe yinto yinyezane. Nabefuna ukutshintsha izinto kabulali ubalele dizane nefomenye iphathi sibone njengoba anjebona ukuthi kwakufanele ukwenza i-P F kodwa kwehlula balela kuzane njengoba lanamhlala kwebesane. Lokho benza into eyodwa nalenenzwa ezana kula mehluko ozaba khona. Okuthiwa ungalungiswa uMnangagwa kula nje njalo engenzanga. Ngiyabonga balaleli abahle.
Sanibonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Hhayi, bengakwazi ukuthi kuzabuya nakubo. Namhlanje sokukubo sebekhala sebefuna ukuthi ngabancedise ukukhala kwabo. Thina sabulawela abantu abaningi bedlule ngulo, abanye besenza njani, abanye sibazi nokuthi bangabi namhlanje. Thina sabulawela abantu abaningi kakhulu, amangcwaba agcwele laphana, labantu ababebulawa bezama ukubaleka. Kunamangcwaba abantu abangaziwayo khonaphana okuthiwa abantu bakhibola manje babadinga.
Njani balaleli, igama ngintombi yakonyathi uMamdluli. 50-50 amathuba atholwa ngabesifazane alingana lawo labesilisa. Batsho kudingeni imali, kwezinye indawo alingani la mathuba. Ubaba uyadlala iy'nhloko, umama uyadlala iy'ntamo, akutshintshi. Ikhanda angeke lihambe intamo ingekho, kodwa intamo angeke ibe phezu kwekhanda, iyodlala ingaphansi kwekhanda njalo nje. Angeke kwenzakale. Kutsho lasebhayibhilini uJesu Kristu azange ahambela komama, ubehamba lakobaba. Obaba yibo abantu abakhokheleyo omama bahambe emuva. Injalo nje kayingeke ijike. UJesu Kristu wayezelwe ngowesifazane, kodwa azange ahambe laye, wayehamba lakobaba. So i-50-50 leyo abanye omama bayinanzelele, isuke ibisingani yahluka, ibisisenza ingani. Abantu abangobaba sebengani bathi siyesaba umama ngoba lezi nsuku ngani balamandla okudlula obaba. Hhayi, 50-50 kutsho ekudingeni imali ukuthi ungavukuleli ungumuntu ongumama uthi ubaba uzabuya le mali endlini, udubo luzalungenela. Lawe vuka ume ngenyawo kuye kuyuphethe okwakho la ukuphethe. Lokhuyani ukuthi owesifazane uzabeletha ngobuhlungu insuku zakhe zonke, indoda uzadliwa izithukuthuku zayo. Kuyasebenza but lesi sikhathi sesiphila kiso impilo isinzima kakhulu, izinto zonke sezifuna imali. So lawe ungumuntu ongumama vuka uyesebenza, kodwa lokho akutsho ukuthi ungasebenza susiba likhanda. No, uzodlalwa iy'ntamo umuntu kamlimi, ikhanda liyodlala lilikhanda, uzehlisile ngaphansi komuntu ongubaba.
Ye, linjani balaleli, ngiyalibingelela kakhulu ngesikhathi esi engingakhulumi nani lapha, ngiyabe lokhu ngibhizi. Hayi ebantwini ababuzayo ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi umuntu alahleke ngokuthi zwi. Aba ukuthi nabantu abasha yabona abama 2000 something noma 90 vele abadala siyakwazi ukuthi hayi ezimbabwe kunzele vele ipenetha ukuthi umuntu uyanyamalala sekukwenzikho lokho yinetha yimvelo vela sentimanisayo embusweni wezano athi ndinetha of zano iqiniso ngiselayo umangalisi vele embusweni wezano zasawusizi ye
ya sifuna ukhuluma ngendawo ka-Ita Ijamara Samara akutshintshwanga lutho ukhitshwa kwamgabe awuphumanga ZANU PF so the whole of ZANU PF bakwazi ukuthi Ita Ijamara unga kwenzakalani ngaye kwenzakalani ngaye uyaphila ufile utrafikiwe kwaziwa yibo so bengatshela abantu amanga ukuthi umgabe zimile zathi bengasitsheli into engayisiwo ikakhulu ubaba uPhilip Gawule ngamuzwe nje ekhuluma udifenda into engayisiyo eyibona nayo mhlophe ukuthi i-wrong izanupiyafu akuyekela ukucatshisa abantu ngamasiyayo nama-CID namapholisa namasosha bebulala abantu besethusela abantu ukuthi abantu bangakhulumi izimvo zabo so uma kuthiwa democracy kumele kube ne-freedom of speech umuntu ayisole ulutho asole so izimbabwe ayikhululeke politically then into zonke zihamba kuhle i-politics yasezimbabwe yiyobulala umnotho wasezimbabwe uma ungaguquka ku-politics ilizwe lalo lizavuka futhi kuhle
vuka mthokazi vuka abavuke abantu bakithi sivuke isizwe sithathe izwe lethu sesihlupheke kwanele kumanje sigcwele emazweni nje ngenxa yabo vuka mthokazi vuka isikhathi sokudlala siphelile bantu bakithi asifune nini okungokwethu manje
livuka njani mina ngokubona kwami ngokuthunjwa kwabantu kunyamalaliswa kwabantu kungumkhuba wezami kusasukela kunguye uRobert Mugabe evele esebenza lo mnangagwa babesenza ulutho lunye bevumelana loba sikhuluma ngegugura wona babe yibo bevumelana okhulumayo uMandlovu osefela Buzi
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elo athumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 likhumbule ukuthi siya live streamer lolu hlelo sibonge labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook VOA Indebele silo eslinzi hamona ukuthi lichona njani msakazi siyabonga silo Thabisani Ncube laye uthi amavuko lovusi English othi ekhaya ngeke kulunge manje ogawule bazenza iziphofu nje kunzima ekhaya ngisethembisa eGoli yebo ke ngombono wakhe lowo okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhulumende we-Italy usevimbele wonke umuntu endlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulelo lizwe. Abantu abafika izigidi ezingamashumi ayisithupha 60 million abasavunyelwa ukuhamba-hamba kulelo lizwe ngaphandle kwalabo abalezizathu eziqinileyo eziphathelane lomsebenzi kumbe ezempilakahle abangaphuma elizweni. Inhloko kahulumende walelo lizwe igcizelele ukuthi wonke umuntu ahlale endlini kusukela namuhla. Amakhefa lezinye izindlu zokuzivela kuzafanela zivale ilanga litshona. Lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus libulele abantu abayi-463 kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi igcikwane leli seligcwele emazweni amaningi. Inhloko kahulumende weSudan Abdullah Hamdok uthi usaphephile kulandela imizamo yokumbulala ngomvulo edolobheni leKhartoum. Imota zamabhomba zibikwa zidubuke eduzane lemota abezilandelana iconvoy eyinye ithwele yena umongameli Hamdok esiya ehofisini yakhe. Izizalwane zakulelo lizwe zibikwa zibuthene lapho kudubuke khona ibhomba njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise lolu daba ukwenzela ukuthi olecala abotshwe. Umnumzana Hamdok ubeyinhloko kahulumende ngomnyaka odlileyo ngemva kokuba ibutho likhuphe umongameli Omar al-Bashir embusweni kulandela ukutshengisela kwabantu ezitaladini. kubikwa kulabanye kubutho abalokho besekela umnumzana Bashir yena owayesebuse okweminyaka engamachumi amathathu njalo ekhangelelwe kusiwa kwe-International Criminal Court ukuthi ayethonisisa amacala okwephula ilungelo loluntu esabusa. Kwezenzakala eMelika liyaqhubeka uhlelo lokukhetha ozancintisa kubandla lama-Democrats ukukhetha lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka ama-primary elections njalo lamhla bakhangelelwe ukuba seMichigan. Sibonile ukuthi uSenator Kamala Harris weCalifornia laye wayincintisa kuma-primary elections wasedinga. Izolo ke yena u-endose umnumzana Joe Biden, yena ke wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Lokhu kwenzakala ibandla leli njalo uSenator Harris ngowesithupha ukwenza lokhu. Kwabaphuma kumncintiswano njalo ingqungquthela ezisele ngumnumzana Biden loSenator Bernie Sanders. Sizalethulela ke okuzayenzakala kuma-primary elections lawo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana la ngokuthuthukiswa kwabo. Sigxile kakhulu ekunanzweni okusandukwenziwa usuku olwe International Women's Day mhlaka-8 Mbimbitho. Lina abasakhulayo besifazana liyawathola na amathuba okuzithuthukisa eZimbabwe? Amalungelo enu ke ayahlonitshwa na? Ukuze lingene kuhlelo, thumelani umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Tsakaza muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama.
Yesizwe ke umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. UVusa Mkhaya ngomunye wabasanda ukuthola isicoco emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa eHarare. Ukhethwe kuhlandla lomculi weZimbabwe ohlabela ekwamanye amazwe, uArtist in the Diaspora, lapha Stemba lizawukholisa umculo wakhe.
Inani kareli zinani.
umculo kavusa mkhaya esithi abalalanga yena omunye wabasanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa ebabe lapho ke umculo wakhe wathi abalalanga silethemba ukholisile le uzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Sizokuba lapha ke uhlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile mhlawumbe.